sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 29 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, idale lePhalamende elakwele eBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Abehluli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo eningi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende ozakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba.
IZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha.
Amapholisa elokhu engakatholi umuntu owagxoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngemota ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lephalamende lakwele eBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Idaleleli lithi lanxa kulobufakazi bokuthi kule nkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende akulamizamo yokwenqabela lokhu. ULord Oates webandla lama-Liberal Democrats ubuze ukuthi uhulumende weleBritane wenza mizamo bani yokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Kesizwe amazwi akhe.
At a time when there have been no prosecutions for corruption, despite overwhelming evidence of gross corruption by ZANU-PF government officials.
Ependula lumbuzo uBaroness Sag unobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lomanyano we-European Union uthe akula ukubambekayo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kudaba lwelungelo loluntu. Kodwa wengezelela isithi uhulumende weleBritane uzaqhubeka ekhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu njalo ilizwe leZimbabwe libe lokuhlaliseka. Kesizwe amazwi akhe.
My lords, as I said, we have not seen the progress that we want, and like the noble lords, we want to see both economic recovery and democratic renewal. So I'm very happy to meet with the noble lord to discuss that idea to help bring that about.
Lawo bekungamazwi esiphathamandla sikahulumende weleBritane uBaroness Sack ekhuluma edalele ePhalamende ngomvulo. Kunjalo nje umtshutshisi kucala likaRushwaya owayethimbise ukuthi uzapha ithuba uRushwaya ukuthi ahlawule isibambiso sebheyile esemali engamadola zinkulungwane ezifika phose ikhulu $90,000 ngolwesibili. Izolo uguqule isinqumo lesi wathi kayiseyikuphiwa leli thuba ngoba ubufakazi sobukhona bukhomba icala elesabekayo. Umtshutshisi uthi kubonakale ukuba umtshina othatha imfanekiso kamabonakude wawuvaliwe, okutsho ukuthi baningi abangaba babebambisana laye ukwenza ubungilimbane enkundleni yeRobert Mugabe Airport laphetheya kwelizwe. Betalele High Court babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo ebunengi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Encwadini elotshwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption unkosikazi Lois Matandamoyo legqeda elikhulu likahulumende umnumzana Prince Machaya abehluli laba bathi umnumzana Malaba nguye osehola izinqumo zabo manje kulokuthi beqondane logatsha lwabo bathi kulabanye abaphiwa izikhundla eziphezulu bengazange bavivinywe kukanti sokulempimpi ezihlezi zihlola imisebenzi yabo ukwenzela ukuyaceba kuye umnumzana Malaba okwenza kungabi lokuthembana abehluli laba bathi bayeyiswa njalo iholo labo liphansi kakhulu kukanti bayantshintshana lezigqoko abazithwala emakhanda ezamawigi lokhu kwenzakala ngemva kokuba umahluli unkosazana Erika Ndewere osamiswe umsebenzi laye ebikwa ekhonona ngokuthi umnumzana Malaba wangenela kulolu daba esehlulela isiphathamandla se-MDC umnumzana Job Sikhala. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lomnumzana Malaba kumbe iziphathamandla zogatsha olubona ngezemithetho ngalolu daba. Lale MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende uzakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba. Uhulumende wazise kule viki ukuthi usegambele umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ukuze ujezise njalo izizalane ezizabanjwa zisebenza lamanye amazwe ayizitha zeZimbabwe ngenjongo yokulimaza leli lizwe. Uthe njalo labo abaqamba amanga ukuthi bathunjwa bona bengathunjwanga labo bazajeziswa phansi kwalomthetho alubana inguquko leyithe yapasiswa edalela eParliamente. Kodwa ibandla leMDC Alliance lithi le imizamo kahulumende yokuncindezela uZulu ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ungabhasiswa lumthetho bazawuphikisa imthethwandaba.
IZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo ayisiyo zithutha. Konke lokhu siza kulwisa ngomthetho ngoba iConstitution yeZimbabwe eka-2013 ipha amalungelo ayinqaba ukuthi umuntu uvunyelwe ukuhamba lapho yakhona, uvumele ukukhuluma lokho okufunayo, uvunyelwe ukucabanga yena okufunayo, njalo uvunyelwe ukungena ibandla olifunayo, mbengele church, mbengele politics, mbengele trade union. Sesibona mhlophe kathesi ukuthi iCabinet ka-ED Mnangagwa ihlose ukuhlukuluza abantu kakhulu bona ngapha bekhala ngalokho okuthiwa ngama-sanction. Ilizwe lonke jikelele liyakwazi ukuthi akulama-sanction, kule-targeted sanction. Ikodwa-ke bona lokhu begolomba, lokhu bexhopha abantu, begwenxa abantu. Sithe lokhu thina njengebandla labantu siza kulwisa emthethweni, siza kulwisa ezitrithini, siza kulwisa emoyeni. Singake sayekela phela amalungelo ayinqaba iphongo uchabalaliswa ngabantu ngoba sebehlose ukudeclare i-de facto one party state.
Ingapasiswa lenguquko ubona lomthetho uthiya eZimbabwe limi ngapi kundaba zamalungelo kanye lombuso okhululekileyo?
Yazi umthetho lo ungabala kuhle ubisela abantu emuva khona le ku-primitive stages ku-feudal system lapho ama-kings lezinduna ezazisithi zona ezikutshoyo akuphikiswa ngumuntu abathi absolutely rights of the kings okwaliwa ngu-Oliver Cromwell e-Britain ngo-1215 u-king waze wasayiniswa i-declaration okuthiwa i-Magna Carta. Ikula namhla lokhu lingibona eBritain izinduna njengama-kings awalamsebenzi phalamende yalomsebenzi. Yikho ke izanu sisibisela khona le muva thando kayiphikiswa okuthiwe inkosi kuthiwe nguNkulunkulu. Yikho ke konke lokhu kuyangisa thina, kuyangisa usapho lweZimbabwe, kuyangisa iAfrika, kuyangisa iSadiki. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla uzabona iSadiki ithungamela ukujayiva nokuhlabela ukuthi ama-sections aphume ngenxa yokuthi nabo bayakwazi into abazenzayo asiqondanga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ibandla leZANU-PF lona lithi umthetho lo ujonge ukujezisa abantu abakhuthaza ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso zenotho. Lozempila kahle lubika ukuba kulabantu abahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni izolo, bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi abahlanu ababanjwe leligcikwane ngabathelelwe elizweni. Kuhlolwe abantu abalikhulu lamachumi amabili 127 kobulawayo. EHarare khona kwahlolwa abangamakhulu amane 446. Akutholakalanga ngitsho olegcikwane leli. Lanxa kulabantu abedlula inkulungwane eziyithoba minwembili 8320 ababanjwa leli gcikwane ele-coronavirus elizweni, solokhu leli gcikwane laqhamuka iningi selasinda kwasala abedlula amakhulu amabili 233 begula umkhuhlane we-COVID-19. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usezisuse emphakathini kulandela ukuhlangana lomuntu olegcikwane le-coronavirus ngempelasonto. Ihofisi kaRamaphosa ithi ubengatshengisi ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kodwa uzahlala ezivalele elindele impumela yokuhlolwa kwegazi lakhe. Iphephandaba le-Daily News lithi abongi bayemba phansi besithi abasoze babuyele emsebenzini okuqotho nxa uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo ezigoqela impahla yokusebenzisa leholo. Okwakathesi abongi bezibhedlela bahamba gqoqo emsebenzini, hathi nsuku zonke. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani kustudio sefere, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina isimanga into engizibuza ngayo yile nto eyenziwa iZANU-PF. Yonke into iblame abanye abantu instead yokuthi bazisole bona ngokwehluleka ukubusizwa. IZimbabwe inhlekisa yomhlaba ngenxa yeZANU-PF. Lalabo ziyambi bakhona laba, ngathi angazi lokuthi ungamfanisa lana ukuthi nguminista. Yonke into ephuma emlonyeni wakhe ibolile, ayizwakali lokuthi ukhulumana ngani umuntu omele abantu. Angazi lokuthi abantu abavotela abantu abanje esikhundleni ngabantu abanjani.
Njani ku-Studio 7 yalibingelela ngumandlu ngu-Ward 25 enkayila. Bakithi thina sicela ubaba uGawule ahloniphe abantu, ahloniphe izinduna. Nxa umanqondo esithi khona abantu labana abafayo babe ngabantu abafunekayo emhlabeni, babe ngabantu abaloncedo. Nxa kwakuyikuthi ngabantu ababengalancedo, kwakufanele kuyimfanele ukuthi babulawe. Njalo sebebulawe, yikho sokusenza ukuthi inkokheli zethu zingahloniphi, zize zibise ukungahloniphi kwazo phezu kwezinduna zethu esizihloniphayo. So izinduna kazilakho zazingayisizwa ezikhokhela lowo msebenzi wokubulala. Khathesi sokumele zikhokhele umsebenzi wokungcwaba njani? Akusikho khonokho, kababuye sobala baxolisa abantu. Lakho khona phese State House ngawuxolisile ezinduneni, wathi ngicela limfikisele umlayezo lo ebantwini, ngiyaxolisa ngalokho okwayenzakalayo. Hayi khona kungani bona sebengabantu abangalamcabango balomcabango siyabahlonipha kakhulu izinduna zethu siyaziqakathekisa kakhulu akulamuntu ongakhampena ngento embi kangaka esithi abombangazwe bayakhampena kakachiye lokhu gawule kasikuthandi khonokhu yikungahlonipha abakwenzayo abantu bezanu thina sasibathanda labo bantu izihlobo zethu siyafisa ukuthi kuqoliswe ngokusemthethweni ukuhlanya lobo babuthiwe ngumgadi kasingeni kuye ngoba sowafa umgabe ngaleso sikhathi wayelaye wayehlanya so thina esikufuna yikuthi kaxolise umnangagwa abantu kabahloniphe bayaphila laba bantu abenza khonokho bayaphila kabawotshwe
ngalinyelela abasakazi kwestudio 7 labalandeli bestudio 7 umhlaba wonke umsakazi silohlupho olukhulu lubane laphana egomoza kuwadi 12 ngaphansi kukakhansili ubabuchuma msakazi njengoba wonke umuntu esazi ukuthi kathesi isikhathi sokulima inhlanyelo lezi ezithunyezwa nguhulumende kusho ukuthi ubabuchuma abantu sebethe begijime bemlande ekhaya babhalane bona njengama-leaders langokuthandana kwabo bese kusithi ma sekusiwa ngale bantwini ma inhlanyelo ifikile bese kufika laphana le phepha lokuvala abantu amehlo labakhona ukuthi hhayi kungathiwa abantu babhalwa bonke kanti uchuma vele sezibhayela abantu abathandayo so inhlanyelo ayisatholwa ngabantu bonke ofanele ngayo iyafinyelela kubo samkhumbula umama Dube umama Zimbokodo siyavuma ngoba umama Dube wayeqinisa ukuthi wonke umuntu uyamsebenzela but lokho sesikubona kubabuchuma kuzisa ubuhlungu kuzisa ubuhlungu siyafisa ukuthi ngabe uyatshintsha ukuze next time simkhumbule ngokuhle
salibonani basakazi bestudio 7 nangubhanda moyo kondolwani Plumtree kulilima West hayi asiphileni basakazi mina umbono wami laba ukukhulunywa ngama-sanction ngibona ngani lapha vele Zimbabwe ipolitiki yakhona hayi igcwele ukungabi leqiniso ngoba into le masiyibhekisisa vele yasuka kudala from 1980 kona lapho kuzoba lobugrawundi igugrawundi akuzange kube lama-sanction kwasuka ke lapho sebethatha umhlaba kwaba lama-sanction so umbuso weZimbabwe lo mbuso wamazwe aphetsheya balokucatshelana okuthize ngendlela embona ngakhona khona isivumelano babesenzile umkhulumende weZimbabwe lawaphetsheya ukufoma igugrawundi basebevumelana ngokunye ke khonapho emhlabathini ukuthi ukhona owangasahambisanga kahle basebebambela khonapho ukuthi kuyasanctionwana kwenziwani so sithi abahlaziya ezamapolitika bazame beyibhekisisa into leyo ngoba ukuthi labantu abathi ama-sanction abakhiphi laba abathi ama-sanction akhitshe kukhona into abayifihlelayo abayifihlala nayo bona laba amadoda lawa aphetsheya lohulumende weZimbabwe isadaki layo eyisingani ngabantwana bonke le-African Union ngoba abayiqondi indaba ngqo bapha ngokutshaya izandla nje abayazi ukuthi batshaya izandla ukuthi ngubani obhidayo ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni khomakhoma village ekulilini ngiyabonga
ngiyabingelela abasakazi be-studio 7 nabalaleli nje lonke jikelele maZimbabwe ye hayi mina ngithi hhayi eZimbabwe sesabuswa ngamamafia eZimbabwe kubusa amamafia sibuswa abobeti mpofu sibuswa abo Patrick Chinamase ngamamafia yena upatrick chinamase siyamazi akulala ongasisa khona wayeyiminista ye-finance ngesikhathi sikamgabe yilapho esadliwa khona izimali zethu asazi zakuphi emabhenki so sisathembela njani emuntwini esimaziyo ukuthi uvele ulwazi akanalo bayakwazi nje ukuthi umuntu uya-adapt-a umuntu uyahlukumezwa kula human right kodwa indlela empumelelweni le-democracy abayazi and laba ababili engibabalile yibona abacontrola upresident ngoba kukhona okukhulu abakutholayo abasasebenzeli ilizwe sebesebenzela iphokethi labo hayi izanu ukuthi ukuthi ma ungasebenzi nayo nje vele uzohlupheka impilo yakho yonke okwaba basela le ndawo basebenza into abathi yishuje sebehlukumeza nje umphakathi kakhulu ngiyabasola amamafia lawa obetimpofu lawa ngiyabonga ngukostel waseplumtree
Salubonani, salubonani basakazi beStudio 7. Lona okhuluma uGiftizo Nduku Ndlovu. Basakazi, siyayibona imisindo lapho ekhulunywa ngabafowethu ku-social media ozothiwa ye kufanele uvotele abantu bakithi. Akusebenzi lokho. Even izani ingathatha u-Obed Mpofolo, uSthembiso Nyoni or owen Incube or anyone umuntu wakithi okuzanu laphana. So kufanele simvotele bheda. Angazi abantu batshelwa mbani ukuthi khona ukuze umuntu umvotele ukuthi ebe ngwakini. I-problem laphana eZimbabwe balaleli nabasakazi izanu PF. Kuphela kungaphuma izanu PF yonke into izoba right. And njalo besicela ukuthi amaqembu aphikisayo eke pushi ibhili leyo ukuthi umuntu ongenela isikhundla wethu njengoba ama-civil servants ngama-government officials, even i-presidential candidate, kube ngumuntu of from 18 years to 65. Ungazibona nje usudlula 65 ukusiyale phezulu ungabi usaqualifya ukuthi ungenele ubupresident. Lapha sizama ukuthi sifake abantu abalama fresh ideas. Mawuzoqala uthi 66 years sofanele uyedle ipentsheni ngoba lo mqondo usuqala ukuguga. Ngiyacabanga ukuthi lokhu kungasebenza ebasakazi. Lokho ukuthi hey ama sanctions ezantu, hayi ngumsindo nje abazivangela wona ukuthi bezama ukuthi angithi mina ngakwade ngena wathi ilizwe libulawa ngama sanctions. Ama sanctions asimbangela yokuthi izwe liwe. Izwe libulawa yi corruption manje sekhalelani manje. Ngiyabonga.
Nina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Botswana. Uhulumende uthi uzaqala ukuvumela indizamtshina zezethekeleli ukuthi ziye endaweni zokwethekelelwa kwelizwe emzameni yokuvuselela umsebenzi wokwethekelelwa osumi ngamadolo kulandela ukuvalwa kwelizwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Indizamtshina ezivunyelweyo ngezabo labo ababe bezicatshile ukuza elizweni hathi ezibuya mahlayana. Abohlobo lwesishona abahlala kwele Kenya babikwa bebetshengisela kuhulumende walelo lizwe besithi kabananzwa ngokuphiwa amaphepha ukuhlala kulelo lizwe njalo abaphiwa amathuba entuthuko kunxa zonke zomnotho welizwe lanxa sebe leminyaka edlula amachumi amahlanu behlala kulelo lizwe. Abanye babo bazalelwa khonale bevela eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Sokuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 74 million kukhetho lwangeviki ezayo olokudinga umongameli welizwe leMelika. Phansi komthetho wezokhetho weleMelika, izigaba zilakho ukuvota ilanga lokhetho lingakafiki. Kodwa inani lasebevotile phambilini kokhetho alikazeli bonakale solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala inombolo eziphumayo zitshengisa umnumzana Joe Biden ekhokhela umongameli Donald Trump ngesilinganiso esedlula okulithume ekhulwini 12%. Kodwa uTrump yena uthi ucwaningo olukhithwayo lungamanga njengalokho kwenzakala ngesikhathi encintisana lonkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 lapho ayetshengiswa engemuva kwakhe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akufani lokomnyaka ka-2016 ngoba kathesi kulegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Joe Biden.
UBiden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhube ukuthi enivumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba kakutsho ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awuso manjinela, awuso dokotela, awuso professor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa yokuthi nguTrump vele katshelwa, yilwana umuntu okuthiwa lihlongandlebe, ukuthi akala muntu omadvisor uyazadvisela ungazi uzuphosa uthi mina kimi ngangimbone njengobhanda ubhanda sabusemalawi ukuthi ubhanda was minister of everything ngapha engupresident uhulumende katrump layo njalo bonke bana laba abantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma xa ungakhuluma okuthiyana notrump uyaxotha umsebenzi kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi angabi ngubhanda angaxotshi abantu abalolwazi ngoba ungaxotshi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputhu yena uBiden khona lokhu akwenzayo ngibona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo ngoba kunabantu abafundileyo abafuna izinto ezile-logic izinto ezi-researchiweyo ezahlolisiswa so nxa ungubiden ungasuye dokotela ubususithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo alalele abantu abalolwazi ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambi lukatrump
nxa kuyukuthi usenqobile kukhetho oluzayo usela olunye ukhetho alukhangeleleyo umboneza busa njani
Trump uma engawina i-election kuza kuba nzima andisho uzama Americans besithi hey izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi zenzakala ku-third world countries nasengengabona amasocha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstrations and lokhu u-Trump angawina kuzaba phambili kuzaba locuku kulamadorobha njengabo-New York labo-Seattle lamanye amadorobha okuhlala kulo mvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon utrump amadorobha njengawona la uzawufaka kunotice njengoba vele sebafake kunotice ukuthi uzabathathela izimali njalo uzathumela amasosha sike sakubona ethumela amasosha e-Washington DC ukuthi achaye abantu abademonstrator enye into engiyibonayo utrump angayenza ngaphandle kocuku yikuthi angithula ama-businesses akhe abathi khona even lakathe yena enguyobusayo abhenefitha kuhulumende kungamelanga ukuthi abhenefithe kuhulumende kathesi usenze fihla mbona ngani nxa angawini i-second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le Congress yama-Republicans bayehluleka ukumkhuza
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle ngapha kwele Melika. Amapholisa abikwa elokhu engakatholi umuntu owagqoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngesonto eluveve. UCalvin ubikwa wayezihambela emgwaqweni labangane bakhe kuze kwenzakale lesi sehlakalo. Sizalethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa. Ngesizwe enye ingoma zakhe ethiwa zikhuphane.
Wana yelo
vele. I don't know but think of Calvin on the beat. Yabona sebe twala ngani. Intwana zema khone. Sebe funo ban. Intwana zema lokshe. Mabe sbona bathi eta. All stars in jail, fight it, your baby. I'm still gonna handle business. Bazo catch up my feelings. My eyes in me, I'm merely luggage. I'm still a band, while I'm in commission. Ito chair, I'm a snobbish, born. Bang is a good radio. Bambo nego video. And you say, Belanda, I'm busy, I'm gonna put in my lips. And then your Twitter, bong, it's also by hand. Look and you push up from the days of my connect. And my connect, still I'm a rhyme, even says, call it. Call it, I'm a dollar, I'm getting fallen. Mind you, it's cut, some bonus, escalate. One, in 2020, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi. Yeah, mina vele yami pesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebe twala ngani, in 2020, bacheri sebe funo bani, in 2020, mabe sponda bati eta.
Kuli uhlelo lonamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Idale lePhalamende lakweleBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. abehluli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yezikhalazo zabo abathi basola umahluli omkhulu uChief Justice Lukumalaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.